Njengoba ke komishini ebona ngezokhetho isithi kula mabandla edlula ikhulu azancintisa ekhethweni lwalonyaka, lokhu kutsho ukuthi baningi kakhulu abazancintisa esikhundleni sikamongameli, lobanje amanye amabandla engakhetha ukungancintisi kulesi sikhundla. Iningi labantu lithi lesi sikhundla sizathathwa ngomunye wababili phakathi komkhokheli welinye lamacele awe-MDCT umnumzana Nelson Chamisa lweZANU-PF umnumzana Emerson Mnangagwa. Kodwa-ke intatha yezindaba eZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kungakhangelwa osekwenziwe uMnangagwa nasekutshilo selokhu engene esihlalweni kusobala ukuthi lolu khetho nguye ozalunqoba.
Umnangagwa singathi siyakhanelisa ukuthi uthe yena into ayifaka phambili kwako konke ukuthi avuselele isizwe seZimbabwe, ilizwe leZimbabwe, umkhonomi weZimbabwe. Abantu yikho kodwa abantu abakufunayo lokhu ukuthi babekwazi ukuthi isinkwa sabo sakusasa sizovela kuphi. Umnangagwa uzobanakala engumuntu okhangelela abantu abahluphekileyo.
Kodwa-ke isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Solomon Chikwero uthi kusegcekeni ukuthi umnumzana Chamisa ulosekelo olwedlula bonke abancintisa kulesi sikhundla.
In terms of appealing, uChamisa uya-appeala kubantu abatsha. So abantu abatsha abaningi baregistre ukuvota, so the reason it was uChamisa. So thina siyabhesa abaplayo kuma-campaigns ukuthi ngubani unama-crowds amaningi, siyabona ukuthi uChamisa uphambili.
Abanye ke bathi bobabili uChamisa loMnangagwa bazithole ngokungekho emthethweni isikhundla zabo, okungenza bengasekelwa nguZulu nxa sekuyiwa ekhethweni. Kodwa-ke uMxolisi Ncube uthi sekunezibonelo zokuthi iZANU-PF ayisela kuthandabuza ukuthi isilunqobile ukhetho oluzayo.
Sesibone iMDC campaigna kuzo zonke izindawo eZimbabwe, lalezo ebekuthiwa ngezeZANU-PF ebingavunyelwa khona ekuqaleni. Lokho ngombono wami kutsho ukhona ukuthi iZANU-PF iyazi ukuthi yona yiphi induku eyifihle emqubeni, iyazi ukuthi ke iMDC ayilako engathi ichance yokuthi inqobe ngoba sebenzile yonke into abebeyifuna ukuthi bayenze.
Ngakwelincele uChikwero yena uthi akungeke kwenzeke ukuthi iZANU-PF inqobi MDC ekhethweni olukhululekileyo.
Kuwina fair, free and fair ukuwina, iMDC izowina.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu.
Thina uMnangagwa sithi akula nto azayenza ehlukileyo because ube khona kuqala ngo-1980 esasemutsha esaselamandla, into angayenza manje esedlako 75 years entsha yini.
Kodwa-ke abanye abasebandleni lezaphu abavumelani lokuthi ababili laba yibo bodwa abahamba phambili ngoba vele bakhokhela amabandla asedabuke phakathi, kanti ababaleka kula mabandla bangene bandleni lezaphu. Kodwa abanye njalo bathi izaphu ingasithwaliswe nzima libandla elitsha leMthwakazi Republic Party. Abanye njalo ngabathi ngaphandle kokubona amaxuku abantu abangena emhlangano yemikhankaso kaChamisa lekaMnangagwa, abukho ubufakazi obubambekayo bokuthi bazavotelwa banqobe. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.